Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi, okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umnye wethu uDr. Peter aphenduke. Kathesi senza i-meeting, sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini, but kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini, sifuna ukuthi aphenduke ukuthi thina sihambe emsebenzini. Amanesizi lapha yikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani, kumbe sizogcina sithi vele zindathi asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kumagombeni kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo kuthi ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lowo ngudokotela wathena wafunda khona empilo sifo yafunda simkhangele. Okunjengangokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, kodwa-ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusonesi sibhedlela. So ngibona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungazi.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu, kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu abakhona kathesi abaphethe abantu ngabafundelayo-ke abafundela-ke ubongikazi, okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa-ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele, ngakho-ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kibo, yibo-ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela-ke siphela umoya sise-ambulesini besazama ukuthi basincedise, ngoba-ke kuyizinto zonke ziyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze-ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho-ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe-ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze-ke into zihambe kahle. Ngakho-ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu, ihlolisizwe-ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisise lona oluyiludaba oluletheke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazela ngoba bathwele nzima.
Umumo osesibhedlela namhla la wawuyenzi futhi bengisithi ngiphenduke lo mntana nami njalo sifone iplani njengoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manesi, akusela muntu, kugcwele ama-student nesi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngawe yazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hhayi bakithi sizweleni bakithi, zamani lokhu abakufunayo, zamani ukuthi lingani liyakulungisa. Khangelanini nampo abanye sebefele ezibhedlela, nampo abanye balimele na. Hhayi kambeshiwa bakithi, hhayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombeyi. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.